Okuqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama-nurses lama-doctors laba abon ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama-efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese ngiphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku-capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alethe even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama-doctors lama-nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala izibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma-hospitals ethu ngama-numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili ispace siyagcwala imbheda, especially le-ventilatory support, ama-ventilator. Ngakho-ke yibo ubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande kuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi i-capacity yethu inganiyengeza eyama-beds lama-ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokhu limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala, kumele siphile singabulawa indlala, kodwa i-COVID ibulala masinya okwezidlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami ngeyokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande, sichelesile, sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa nguhulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini, singaphumi okungelamsebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume nje unkonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke iyo i-advice yami. Ngiyabonga.